sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhlaka 10 kunhlolanja 2021 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Ukutholakala kwe-injection lezi zivela e-China kuqakathekile kakhulu.
Uhulumende uthi amajekiseni okwelapha umkhuhlane we-coronavirus awathenjiswe yi-China azaqala ukufika elizweni ngeviki ezayo mhlaka 15.
Abantu ye-ZANU-PF yiwa amaland barons, akula omunye umuntu ongamthola ongekho ku-ZANU-PF olilandi baron.
Owake waba ngumphathintambo obona ngendaba sezisebenzi njalo elilunga le-ZANU-PF unkosazana Petronella Kagonye ukhululwe ngenkulungwane ezingamakhulu amathathu zebheyili izolo. Kubhubhe abantu abalitshumilane ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi amajekiseni okwelapha umkhuhlane we-coronavirus awathenjiswe yi-China azaqala ukufika kuleli ngeviki ezayo mhlaka 15. EleZimbabwe ngelinye lamazwe alitshumilane azathola amajekiseni la wona alungiswa yinkampani yase-China iSinopharm. IZimbabwe izaphiwa amajekiseni azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosazana Monica Mutswangwa wazise izolo ukuthi inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele iWorld Health Organization yavuma ukuthi ijekiseni yeSinopharm isetshenziswe ukwelapha iCOVID-19 ngokusemthethweni ngoba ilokuphumelela okungedlula isilinganiso sokungama umeya isikhombisa ekhulwini kusiya kwayisishiyankalombili 76-86%. Wengeze wathi uhulumende uzaqhubeka edinga amanye amajekiseni afana le-Sputnik V yakwele Russia. Ele India lele Bilitane lawo athembisa ukuphathisa iZimbabwe ngamajekiseni. Inani lasebebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe likhwelela yakunkulungwane elamakhulu amathathu lamatshumi amahlanu lantathu 1,353 izolo ngemva kokubhubha kwabantu abalitshumi lane. Ababanje umkhuhlane lo izolo njalo balikhulu elilamatshumi amabili lantathu 123. Lokhu kukhweze inani lasebefunyenwe bele COVID-19 kuleli laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu 34,781. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo nkosikazi Jasmine Tofa okukomiti ebona ngezempilakahle edalele parlamente njalo emela idolobho lakoBulawayo kuleli dale.
Ifezi le esikuyo esimile singakhangela ukuthi isiyafekte kakhulu iZimbabwe, abantu abaningi bagulile. Ngibona ngani uhulumende ngathi akuzange kube lama lessons learned from the first iCovid yakuqala. So uhulumende kade emele ekhangela ukuthi kuyini angakufunda from the last time. So gathesi ungakhangela ukuthi abantu makhaza or ordinary people abakuma communities ungakhangela ukuthi ireport kade ikhitshwa kuthiwa ngakhulumela khonapha eSongrove, I mean okoBulawayo, bekhulumela ukuthi esongro hospital kathi kungalabantu abakhona empilo ungakhangela ama numbers akhona ukuthi kathi kulabantu abaluthwane kimi kuthi ukuthi umuntu makhaza kade ngala engayenelisi ukufika esibhedlela because uyabe ngalamali engalandlela yokuthi afike ngendaba yama lockdown restrictions. So uzafica njalo ukuthi even ama vaccines ona lawa abuyayo azathathwa ngabantu izikhulu yibo abazathola ama vaccines ona lawo abantu makhaza ke. So mina ngibona ukuthi uhulumende umsebenzi wakhe ukuthi akhangelele umuntu wonke oweZimbabwe, meaning that umuntu noma osebenzayo ongasebenziyo, kuthi ukuthi uhulumende kumele adinge indlela njalo eyokuthi abe nguye okontrola imali ezathenga ama-vaccine lawo.
Njengekomiti ebona ngezempila kahle edalela eParliamente, kukhona yini lake la kuxoxa kuleli dala okuphathelane le-COVID-19 lemithi legumbokunye?
Kukhona esake sakuxoxa kodwa njengoba i-report yethu ingakaphumi ngangivunyelwa ukuthi ngi-disclose esiyabe sikuxoxile yabe sengephula umthetho, but kukhona sibili even ngathesi kukhona esikuxoxayo lamhla besile committee meeting ku-Zoom ekuthiwa i-virtual meeting.
Unkosikazi Jasmine Tofa ukukomiti ebona ngezempilakahle eParliamente njalo umela idolobho lakoBulawayo kuleli dale. Sixoxe njalo lesiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umnumzana Useni Spanta, sambuza ukuthi uthini ngamajekiseni la avela kwele China.
Ukutholakala kwenjekishini lezi zivela eChina ukuze sincede abantu ukuthi bamelane lalo mkhuhlane we-COVID-19 kuqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi kwamanye amazwe vele abantu bese beqalisile ukuhlatshwa, thina bese sisalele ngemuva. Ngakho kuyabongeka njalo nxa sinanzelela amandla alezi-injection khanda ngani hhayi ayazama kakhulu ukuthi umuntu akwanise ukumelana lalo mkhuhlane.
Ngobani abamele baqala ukuhlatshwa?
Sibona kuqakathekile ukuthi uhulumende aqala akhangele amanesi lamadokotela labanye abasebenza ezindaweni zempilakahle abakhangele abantu, ikanti njalo kuyadingakala ukuthi bakhangele labantu abadala, abantu abangakwanisa ukuthi bebanjwe umkhuhlane lo uhle ubehlule ukuthi umuntu aphile. Bembona kuqakathekile ukuthi ngabe baqalisa khona ngale ukwenzela ukuthi kube babasizakala kuqala bengangeni emuntwini wonke.
Njengoba efika ngeviki ezayo amajekiseni, uhulumende seqalisile yini ukufundisa uzulu ngawo?
Ukuthi khona kuza kuba khona ukufundiswa kwabantu ngokuthi la ma-vaccine kuyini njalo angasiza njani abantu empilweni zabo. Thina bese sifuna ukuqalisa lolo hlelo besamelele nje ukuze ukuthi uhulumende useme ngapi, kodwa siyananzelela ukuthi njengoba injections sezikhona sokungaqalisa kumsebenzi wokuthi kukhuthazwa abantu njalo bachasisele ukuthi le i-vaccine isebenza kanjani njalo ibasiza njani emzimbeni yabo. Lokhu kuzanceda kakhulu ukwenzela ukuthi kube labantu abaningi abangakwanisa ukuthi baluthathe le i-vaccine lalumuthi njalo bavume ukuthi bahlatshwe. Ngenxa yokuthi uhulumende angaba lazo lezi injections zibe ziningi, kodwa nxa abantu bengachasiselwanga abantu abaningi bangayesaba ukuhlatshwa ngenxa yokuthi kule ndaba eziningi ezibhodayo esingathi ngezamanga abantu babengala aziqiniso, kodwa ke kuthi abantu besesaba kuzayenza ukuthi abaningi bayesaba ukuthi behlatshwe. So kuqakathekile ukuthi kuphangiswe ukuthi kungenwe phansi ezigabeni lapho abantu abahlala khona, wonke umuntu achasisele abantu bazwisise ukuthi uhamba njani.
Umnumzana Useni Spanta ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Umeli weHarare West edale leParliamente njalo elilunga leMDC Alliance uNkosazana Joanna Mamombe lomunye wakhe uCecilia Jimbiri bakhululwe inkantolo yeHigh Court izolo ngesibambiso sebail. Ababili laba bahlawuliswe inkulungwane ezilitshumi zamadola ngamunye ngemva kokubotshwa ngeviki edluleyo besetheswa icala lokuthuka amapolisa. Kusenjalo owake waba ngumphathintambo obona ngendaba zezisebenzi njalo elilunga leZANU-PF unkosazana Petronella Kagonye laye ukhululwe ngenkulungwane ezingamatshumi amathathu zebail. Ukagonye wetheswa amacala enkohlakalo ayisithupha aphathelane lokuntshontsha lokuthengisa umhlabathi. AbeZANU-PF bathi ukubotshwa kwakhe kuveza ukuthi uhulumende uzimisele ukulwisana lenkohlakalo. Sixoxe lomeli weSouthaton edale lephalamende olilunga leMDC Alliance umnumzana Peter Moyo.
Ukubotshwa kwakhe lokho ayisiyonto emangalisayo ngoba abantu beZANU-PF yiwo amaland barons, akula omunye umuntu ongamthola ongekho kuZANU-PF oliland baron. So laba abantu babephiwe imvumo yi-G40 ukuthi khona baye banika abantu umhlaba esingathi yi-free roll ababelayo elizweni. So akumangalisi lokhu ngoba into abayijwayeleyo ivele ikwakade bekuyenza kanenge kakhulu okokuthi bangafuni ukuthi babotshwe. Uzabona ukuthi khona ngabantu abeZANU-PF.
Kodwa ngeke simtshayele ihlombe yini uhulumende lamapholisa ukuthi hayi ngempela kukhona okwenziwayo bakhanya bazimisele kudaba lokulwisana lenkohlakalo elizweni.
Udubo olukhona nje yikuthi khona kubotshwa abancane laba nje abakhulu abangathi babotshiwe ngaba hayi se drop of 40 NDC. Bona sibili abadala sibili abayipho inkalakatha zakhona yiwa ababulalini izwi kunengi kakhulu okungakhulunywa. Amapolisa obabona benjena bayakwazi ukuthi laphana kulecala laphana kulecala. So abanengi ababotshwa laba kumakha sili ungapi ngapi akula ngabantu abancane laba kodwa bakhona abantu abadala abayenza into zesikruku. Siyabubonga ukuthi khona bayenza into enhle ukuthi khona babophe abantu abayenza leyo nto. Kodwa ke ngabe baqalisele phezulu besehla kulokuqalisela phansi laba nje okagonye labanye ababili abathathu ababotshiweyo. Hayi ayisikho nje khonoko kathesi bona abasemahofisi abaningi bakhona yibo abantu asebebuleli lizwe sikhuluma size nje. So kukhona okuningi okwenzakaleyo. Mina into engiyisolayo ukuthi abafana labo mama abancane ababhansi pasi yibo abatshona begijinyiswa. Ayisikho lokho.
Umnumzana Peter Moyo ngumeli weSouthaton edale lephalamende njalo ngowebandla leMDC Alliance. Izakhamisi zeCholocho ezihlala zisiba lodubo lokukhukhulelwa izindlu lezifuyo lonyaka ziphephile ngoba zasuswa endaweni lapho okwandise ukuba lalumonakalo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi salumango umnumzana Belief Gawule olilunga leZANU-PF yena othi inkinga enkulu ekhona lonyaka yikufa kwezilimo ngenxa yezulu elinengi.
Abantu sebathuthwa lapha endaweni zazizimbi kakhulu thula lomfula ugwayi bakwakhelwa ngaphetsheya phezulu lapho akuwela amanzi khona. Kodwa ke amanzi lokho nxa engaqhubeka lokho esiba maningi kwezinye indawo kungagcina abantu sebedilikelwa yizindlu ngoba phela kande izindlu zethu eziningi ngezomdaka iphansi selisuthi kakhulu amanzi obuma amanzi emaningi kakhulu ikakhulu eTsholotsho izulu selisina suku zonke njalo lisina amanzi vele semaningi iphansi selisuthi amanzi vele semaningi. So kudale ukuthi kwezinye indawo kube kwabakhona kwezinye indawo nje lapha kubo phambi kwabo mbiri yangale la ngale kubo phansi labo nemani kancane lapho okubikwe khona ukuthi abantu sebelo dubo sokuthi ukudilivelwa izindlu ngokuthi izulu lakho naselinengi kakhulu. So umumo lo ungaqhubeka kunjalo izulu lokulisina lesiya phambili kuze sizaba lo dubo sibelo olukhulu kakhulu.
Wona umumo weze COVID unjani khona ngapho etholojo?
Umumo weze COVID ukuwabikwa kakhulu ikakhulu ama cases ze COVID asebekhona etholojo. Kwazi se ngiza kutsho ngithi alokho ekhona le etsholotsho ngoba nxa kade kabi kwamalanga lana adlulileyo lakathe seloke alokho ekhona esikukhangelele nje ukuthi ngokuhamba kwezikhathi enxa mhlawumbe kuzabe lokusehla kuba kwaba labantu sibe abatshonile bebulawayo umkhuhlane lo kodwa ke okwakade sikhangelele ukuthi enxa mhlawumbe kuzaba lokwehla umumo wakhona ungano uyabanjwa mbijana yiko kukhona njalo abantu bayananzelele ukuthi umkhuhlane lo sebenanzelele ukuthi umkhuhlane uyingozi ngoba usubikwa phakathi sebebona labanye abantu besifa phakathi kwabo. So kukhanya abantu bazama ukuthi balandele imiyalo ye World Health Organization yabezempilakahle ukuthi abantu bagqoke ama-mask bazivikele emkhuhlaneni basanitize benze konke okudingakalayo ukuthi bazivikele emkhuhlaneni lowo.
Ngokubona kwakho bazayitshaya yini nala abantu?
Abantu bazayitshaya bengayitshayanga bengayitshayanga njalo ngoba kulezinto ezimbili la ukunala kwezulu izulu selinenga kakhulu indawo zethu ezingama eziningi ezamahlabathi lapha emhlabathi osumdala izulu lingana kakhulu akuphumi lutho sokwezindawo vela kuzokuphuma lutho ngokuthi izulu selibe linenga kakhulu kodwa kube sokusila labo abathole ama fertilizer ngawo abantu abathole ama fertilizer balutshwane abathole ama fertilizer ifertilizer yakho ihluphile ukuthi abantu bayithole yiko okuzabangela indlala kodwa ke abanye labo abalima amagangeni la amacha hayi bazadopa yiko kukhona sibili lalabo abathole le fertilizer sibili bayisebenzisa bazadopa.
Umnumzana Belief Kaule isakhamuzi seTsholotsho njalo ulilunga lezano PF. Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulekhehla elitshaye umkalo uShingairaivu kungekuba eWest Nicholson wafa. Ababili laba babikwa belwile ngemva kokuba uShingairai etshele umyeni wakhe uPhineas nesikhathi behlakula ukuthi ulivila. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa selaye abaphathintambo bakhe ukuthi baphume le mihlahlandlela yenhlelo zabo ezizalandelwa kuminyaka emihlanu elandelayo. So uyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Mbingelele kubasakazi bomsakazi wethu, umsakazi wabantu Studio 7 labalaleli bonke. Ngifuna ukukhuluma lapha ke ngiphose lami ngebandla le MDCT. Okungimangalisayo ngaleli bandla ukuthi kanti o-president abaningi kangaka ngabani. Nxa uMdzuri engu-president, angithi nxa uMakhube engu-vice president kwenele, kanti u-president u-vice laba abaningi kangaka ngabani. Angithi izanu lezaphu zahlangana yikho kwakhanya kusiba labo-president abaningi ngoba omunye u-vice wayevela kuzaphu, omunye evela kuzanu. Kanti laba abakamdzuri abakamonzora ngabani. Nxa uMonzora engu-president, uMakhube engu-vice president, kanti mbonani kuqondile. Akudingakali ukuthi kuze kube labo-president abaningi kangaka. Yikho vele sibona ukuthi ibandla leli asilobandla. Into zabomonzora lokhu ngamandlwane. Nabakulandelayo ababoni ngani ukuthi balandela amandlwane. Into zabomonzora lezi ezingelangqondo.
Ninja njani bakwethu ku VOA. Mina ngithanda ukuphawula ama results ka grade 7 ukufaila kwabantwana. Yes, one abafundanga ikakhulu izikolo zasemakhaya. Yeah, kufanele ezinye izikolo zasemadolobheni whereby abanye abazali bebe hire ama private teachers ukuthi bafundise abantu ababo. Again, okunye ke yilokho ikakhulu eMathebeleland. I-deployment yabateacher abangazi ukukhuluma isiNdebele e-primary. Kubalulekile ukuthi uteacher achazele umntwana ngesilungu. Kodwa ke kwesinye isikhathi kuyadingeka ukubana ke atshintshele elimini lomdabu. So kuzothola ukuthi ke nxa kuyikuthi e-primary kufundisa uteacher ongazi ukukhuluma isiNdebele. Yena nguye ofuna ukufunda kusefunde ebantwaneni isiNdebele instead ukuthi azefundisa. Into yabona ukuthi lakho kuya contributor khona lokho ku rate yakufeyila kwabantwana. Ngoba at the end of the day, instead ukuthi afundise yena sokunguye ofundiswayo ngabantwana langabazali, which is not right. Okudingekayo ukuthi ke nanxa yebo engowesishoneni but ke abe efundile isiNdebele esikolweni abantu abona wasipasa, yikho abe sesiba le right okuhamba esiyafundisa lolo limbi. Asitsho ukuthi ke bengayifundisa kodwa ke mababe ngabantu abathe basifunda leso siNdebele, kwenzela ukuthi ke abantwana ke bazwisise nxa uteacher ebafundisa.
Studio 7 yalibingelela lonke ngisithi mina liphile kuhle inkosi libusise ngesikhathi se-corona. Bengilobe umlayezo engithi ngibuze ukuthi kathi umakhuphe lo bhugeni bangaphi sebaqeda umsebenzi wabo ukuxothisa abantu be-MDC Alliance bejoyinane iparty ababona nangu Douglas sebathathele sebaxotsha futhi bangaphi kabakhulume sizwe phela sibone.
Mthokazi omuhle kaZulu. Injani mahlabe Zulu lonke la elikhona. Siyayibona imphumela abantu bakithi yabantwana besikolo engemihle. Manje into engibule engihlukumezayo mina ngayo le mphumela engicabanga ukuthi ifanele ilungiswe ikakhulukazi ezithe ezikolweni zasemathebeleleni. Indaba yemali yababalisi zihlobo zami ngoba mathe ngiyabheka mina ngathola ukuthi ma ngikhuluma nabantu abangothisha kuma-primary schools isihlobo kuzisubuhlungu ukuze uthisha ethina imali yesikolo ayiholayo inihola 1,000 rand. Isihlobo labo abantu basifundisela abodokotela, abonesi, ama-pilot, yonke lento edingakalayo elizweni yabo-enjiniyela baqala khona laphana kuma-primary schools. Benginombuzo wokuthi kahle yini okufanele yenziwe ku-government yezanu PF ukuze ikunanzelele ukuthi siyisizwe semathebeleni siyalimala. Ngoba eqiniseni ma singathula singabantu bemathebeleni kakhulukazi, singathula singabantu bemathebeleni siyogcina angazi ukuthi ngingagcina ngathi siyogcina sesifana naye. Ngoba ngithe ngiyabheka asikho kakhulukazi emathebeleni north, asikho nesiyi-1 esikole esinafo even 5% of pass rate. Even 5% of pass rate asikho. Baya empini kodwa ukuthi umlungu wayesiyafelana siyabulawelwa nabakwana. So kulokho benginesicelo sokuthi ake bephakame babuze nansi lesi salukazi singumnankakho ukuthi kanti kahle kufanele kuze kube njani ukuze isizwe semathebeleni sibe right. Abeke nabakenelinqi yini abantu bezanu ukubhidliza emathebeleleni. Okuzisa ubuhlungu kakhulu ukuthi akasekho utisha osaziyo isiNdebele owakithi oqatshwayo ukuthi azofundisa emathebeleleni. Kube sezibafaneni benkomo asisenabo abafana abaseluselayo abangomakhelwane ngendaba yezanu, kanti izanu iyoze iyenele nini?
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. inkulungwane sesizalwane sakwele Hong Kong zikhangelelwe ukuthuthela kwele Bhilithane lapho ezilelungelo lokudinga ubuzwe khona zibalekela umbuso wele China elizweni laso. Ele Russia seliqalisile ukuhlaba isizalwane salo umuthi wokuvikela umkhuhlane we-coronavirus ngobunengi. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Ukuthonisiswa kukamnumzana Donald Trump lidale leSenate kuqale izolo lapho abatshutshisi bebandla lamademokrasi abaveze khona ubufakazi bodlakela abathi lwadalwa ngabasekeli bakaTrump ePhalamende ngemva kokutshotshozelwa nguye. Ubufakazi lobu ngoba amavidiyo odlakela olwenzakala ngenyanga edluleyo uTrump ezama ukwalela embusweni ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden. Amagqwetha kaTrump wona athe iPhalamende ayilalungelo lokuthonisisa uTrump ngohlelo lwe-impeachment ngoba sowasuka embusweni. Idale livotile phezu kwalokhu, abaningi bavotela ukuthi iPhalamende ilawo amandla, ngakho udaba lolu kumele luthethwe luye phambili. Ingcwethi zithi uTrump ulakho ukufunyanwa emsulwa ngoba amalunga ebandla lakhe lama-Republicans esimalaye njalo ambalwa kuphela kuyiwo asekela amademokrasi ekuthini afunyanwe elecala. Engadliwa licala uTrump ulakho ukuvinja ukuncintisa njalo edinga ukungena yiloba yisiphi isikhundla. Igqwetha lakhe lithi lokhu yiko okuzanywa ngamademokrasi ngoba esesaba ukuthi uTrump engancintisa njalo kukhetho awanqobe. Sixoxele ntatheli zindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Nxa sikhuluma nge-impeachment sikhuluma ngokususa umuntu ongumongameli esikhundleni sokuba ngumongameli. So uTrump akasenguye umongameli welizwe, igqwetha lakhe liqinisile useyi-private citizen, sengumuntu kazana nje. So ukuthi-ke bafuna umsusa kusiphi isikhundla sobuthungameli akuzwisiseki. Yindlela nje amademokrathi yokutshengisa ukuthi yibo asebephethe sebezama ukwenza abakwehlulekayo ukwenza during i-midterm election yokuthi bemkhiphe uTrump. Ayisiboni isidingo sokuthi ukube kusenziwa leyo hearing o ukuzalelwa icala likaTrump. Wehlula sokwadlula uTrump akasengumongameli, solo mongameli omutsha. Amademokrats akhangela indlela yokuyaphambili yokumanyanisa ilizwe beqhubekele phambili. Lapha nje ngathi kuchitha isikhathi, but nxa sikhangela ngelinye ilihlo kusikhumbuza ukuthi icala aliboni. UTrump wenza akwenzayo engumongameli, wathi akula muntu ongangithinta, I'm an executive president, amandla onke ngilawo. But ke iAmerica ilama institutions avikela idemocracy.
Ngoba ufakazi esibone busethulwa ngabatshutshisi bamademokrasi izolo, singabona yini amalunga ebandla lama-Republicans esebambana lamademokrasi evotela ukuthi uTrump afunyanwe elecala?
Basengaba khona ababili abathathu abangavota lama-Democrats, but ngiphinde ngithandabuze njalo ngoba yakuzakhumbula ukuthi emavikini adlulileyo uTrump ephumule esikhundleni akhona ama-Republicans akade sithi azancedisana lama-Democrats endabeni leyo, kodwa bayamvakatshela uTrump emzini wakhe eFlorida le baphenduka one by one besithi hayi uTrump wayright. So ama-Republicans azasebenzisa i-impeachment leyo ukuthi batshengise ukuthi bona babambene, ngoba indaba leyo asiyondaba kaTrump kuphela, isiyindaba about their party, iqembu labo lama-Republicans. So ukutshengisa ukuthi bamanyene kwamele ama-Republicans Republicans wonke angavoti lama Democrats ayinise indaba leyi kudlule ngoba it's just a waste of time. Ama Republicans they have to emphasize on that ukuthi hayi lapha sesichitha nje isikhathi sifuna ukwakha ilizwe siye phambili. It's pointless ukuthi ke ama Republicans abambane lama Democrats ekujeziseni umuntu kade umongameli weqembu lawo. So kungani bona njengeqembu abala focus.
Umnumzana Simbarashe nempaware intatheli zindaba. Siziqibe ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende uthi amajekiseni okwelapha i-coronavirus awathenjiswe ngele-China azaqala ukufika elizweni ngeviki ezayo mhlaka 15. Kubhubhe abantu abalitshumi lane ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.